sokuyisikhathi sembiko yenu.
Kunake ngikhulumele Philippe Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Nkomo noZenzumo noElfas Mashaba bahlala besithi ilizwe leli lokuthula kulomthetho, people are living in peace. Look at eGwanda kubonisebe laphana izakhamuzi ziyakhala zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu ngebhemba oterroriza eretha abantu. Lina bantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisa ngalabantu abo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgaba zange sikubonele. Kuyesabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu ezihlala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation, kumbe yini dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of the therapy is a camus is kale, kumbe ukuthi kusemathebeleleni kumele abantu bajubeke yikho elikufunayo khonoko. Philippe Gawule njengawe yangeka yangeka mntu omdala uhlala usithi kule peace, kule peace njani namashurudi yahlupha abantu ngani, kule peace njani abantu besithi kulo muntu oterrorize abantu abantwana basahambe esikolo. What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohambe esikolo, uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lelala alilamthetho alilaphisi, kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani, ngikhuluma nonkabini. Bengicela ukudlulisa nje into esinje kunabo abafowethu abe-MRP. Ngingalele kahle, bengilalele nami nginendebele ngasemthethokele nje from Dubai. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza ama-rayi be-criticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana-respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu elilandelayo, ngilandele iqembu mina ngivotele iqembu embona ukuthi lingisa phambili and then lizosa phambili le mpilo yabantu abami. So le nto engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hhayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola abanjani ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela. Ababahehe kahle. Intombi ayishiyelwa ngolaka, ayishiyelwa ngenhlamba, awuyishiyeli nge-ex boyfriend yayo, uyishiyela ngento ozoyenzela yona in future, hhayi ukuthi uyishiyele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje. Ayizange ikwenzele lokho, mina ngizokwenzela lokho. No.
Ninjani kwistudio 7, kwistudio 7 uthungamile Nkomo, Danonoka Wande, Gift Dube, Kusithi Mbani lwanomunye labanye themba khohliwe. Siyalibingelela, siyajabula ngenyuzi, siyajabula ngenyuzi elisithawulela zona kwistudio 7. Lapho bakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela libuye lonke lonke abanye mabizo abo asuke embalekile. Ngiyalibingelela lonke endikhohliweyo lalapho embaqambileyo, siyabonga. Ngile themba ngiyake ngilalele ngalibeka inyuzi kwistudio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilazo la nansi ngapho kwistudio 7, lo baba lo uthafazwa Mgwadi uyathuka intando yakhe. Ngiyabe siyabe simlaleli nje sonke kwistudio 7 laphela ngenxa yokuthi bona abe-ZANU PF yibo abantu abakuphawa yehle, akwazi ye yibo abaphethe umbuso wakathesi. Kodwa liyaliketixwayise sivi linyanya bengilaleli ukuthi nxa sifaka ama-audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba singalobi sithethisa umuntu nxa kuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu. Kodwa yena uthafazwa Mgwadi yange umlaleli uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa. Hhayi loku akwathina-ke abanye abe-TPC sithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi.